ngilokudana kakhulu ukuthi nga uthwangirayo uyavuka emangcwabeni abone lokhu okwenzakaleyo imihlolo enje. Ngoba uze kufonywe yona i-alliance, sivumelana lathi singena kuleyo alliance, sasilombono wokuthi sizafilda i-cardident ngayinye, one cardident sonke siyichase sonke amabandla wonke, kungabi khona ama-cardident amabili. Ngitsho lo president sasivumelane ukuthi ngabe siya ngathi ngakwaba lama-president amabili, omunye emeli Zano, omunye emeli MDC. Pho ngokuswelekala kwenhlanhla ama-cardident abe ngu-23 ama-president, ama-parliamentary hayi besabisa lapha koBulawayo, into esingazange siyibone. Kodwa ngokufisa kwami ngakuyenzeka uNkulunkulu nxa isiba lathi labo abanye ababeke nga-2-2 bakhiphe ama-cardident abo. Mina ngoba lami ngivele ngingu-member of parliament and the phumula yayiveleni kwemina ekusivumelwane, kodwa ngizimisele ukukhipha eyami ifomu ngala ukuthi angeke ngihambe labantu ngoba sigcine sesingu-25 ephumula kube kubi sibili.
Awazikhuphela eyakho ifomu ungacelwanga ngumuntu?
Eyami ayisengeniswe yaba mabili and kukhanya sibili ukuthi bayawasayina wonke, ngoba ababesayina kwakukhanya nje ukuthi ngalo uyazisayinela nje lowathi yamthanda. Kodwa ngahle ngakubona ukuthi lokhu akungincedi and kuyangiyangisa njengomuntu obesephalamenti isikhathi eside. Akulanto engilande ephalamenti ngaphandle kokuthi besithi nxa sihlangene sizanqoba. Pho nxa kuyukuthi thina sodwa ezi-alliance zokukhanya sesithi sesilisana, kuyayangisa lokhu. Kakusokungani ngabantu labana abafuna ukuyakhawulisa. Uyasazi indaba eyenzakala eBhayibhelini ukuthi nxa abantu basebeba ngumntwana omnye sikhumelana umntwana, usala lephisi ngapha lawo, usala lephisi ngapha. Yikho okwenza ukuthi ngithi hayi ngolo lizithathele umntwana asale pila.
Ukhona wayevele enqobile yini ku-primary election ukuthi ancintise khona?
Kakuzange kube le primary ngoba i-primary kwakufanele kube khona, abasangitshelanga leveli lapho kule primary. Ngezwa sebemfonela sebeqedile bathi hayi lapha sezi-primary. Ngazama ukuyafika khona ngafica sebebala ama-votes, angisafikanga lokuthi ngiwabone. Ngizwa sebengitshela ukuthi hayi wena uzuze 2 votes. Hle ngakubona ukuthi hayi lokhu kanzake nguzwe. Angizange ibe khona, akulaa muntu wangivotelayo bangitshela bona ukuthi. Kodwa-ke akuzange kusihluphe lokhu ngoba sesifika eHarare, akuzange kubalwa kwama-primary. Kwabala ukuthi o-strong weleyo ndawo ngubani. Kodwa akakhanya ukuthi hayi amaphepha azangena wonke omabili. Kutsho ukuthi vele into yayivele sisiyenzakele ukuthi bazakwenza lokhu, ukuthi bayabeka ama-cardident indawo zonke kube yi-2-2. Hayi thina abanye sizayicela ivuthiwe. Kukhanya ngani luthuli nje lwamabhiza luzayala nje uthuli lolu luyehle, kukhanye nje ukuthi ibhiza eliphambili liphi.
Kodwa
bonke abantu bayivotela uChamisa la ma-cardident, kumbe sabe sesinisi ukuthi la ma-cardident abe yi-1-1. Sifise isifiso sikaTsvangirai siphumelele ukuthi sihlangane sibe lombono omunye.
Abantu lokhu bemelele yini ukuthi bezwe ukuthi bathini iziphathamandla ze-MDC Alliance?
Kunzima-ke ukuthi khona kathesi kuhlanganwe, ngoba laphana bekungasisho besitsho ukuthi hayi madoda sihlanganeni sikhangele lokhu lalokhu. Manje kathesi nxa uthi uyakubona bekumele kube nomhlangano wama-cardident. Ngiyabona lapha ku-social media yethu ukuthi abanye ababuyanga abama-cardident bona ngokwabo, ngoba besonto bezocelwa sibili ukuthi hayi kababe yi-1-1, kuthi ukuthi kuyehlula ngokubona kwami. Abaningi abasoze bebuye bezokuxoxa ngaleyo ndawo. Umhlaka-20 azafike. Sokuyikutho ukuthi hayi sokuzakhethwa lowo sokungokhetha omthandayo phakathi kwabantu abangu-2 abama-MDC.